Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition owenzelwe eHarare, lapho okukhulume khona omnumzana Douglas Monzora loPaul Mangwana, wona abebe ngabagcini sihlalo bekomiti yepharlamende eyalawula ukulotshwa kwesisekelo sombuso lesi ngomnyaka ka-2013 e-Constitutional Parliamentary Committee, COPAC. UMonzora loMangwana bathi isisekelo lesi sinikeza uZulu amandla phansi kwesigaba samalungelo oluntu loba i-Bill of Rights, njalo nxa uqathaniswa namanye amazwe isisekelo sombuso weZimbabwe singcono kakhulu, kodwa okufunakala ukuba sifundiswe uZulu wonke okugoqela lezikolo. Ummeli wemazwe North edayile ePhalamende umnumzana Fortune Chasi ngobunye wabakhuthaza ukufundiswa kwesisekelo sombuso ezikolo.
Bona kuqakathekile kakhulu ukuthi indaba ye-constitution ne-constitutionalism ukuthi siqalise ukufundisa abantwana besabancane e-crash ide laku-grade 1. Abantwana babekwazi ukuthi i-constitution itshoni, amalungelo abo ami kanjani.
Ummeli weWange Central umnumzana Daniel Molokeli uthi kuyajabulisa ukuba ilizwe lilesisekelo sombuso esenziwa nguZulu weZimbabwe esithi kumele isisekelo lesi silandelwe.
Okuningi okumaphathelene lesisekelo sombuso lesi kuqhubekele phambili ku-implementwa, ikakhulu indaba esingekho ujabula ngayo kakhulu yindaba le e-devolution. I-devolution isalele emuva, sifisa ukuthini abantu bazivuse ngesigaba ngesigaba.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube owebandla le-MDCT, yena othi kumele uhulumende aqale ukulandela isisekelo lanxa eminye imithetho ingakalolongwa ukuba ihambelane laso.
Khonoko ikakhulu kuyatshengisa ukuthi hatshi asikafiki ama-local authorities lokhe ephiwa amandla nguminista ukuthi akwanise ukusebenza, okuyinto i-constitution engakuvumiyo.
Obemele uhulumende kulumbuthano unkosikazi Ntando Hlabangana uthe uhulumende uzimisele ukulandela isisekelo esithi uphakathi komsebenzi wokuba imithetho yonke ihambelane lesisekelo sombuso.
The Ministry of Justice, who is the coordinator of the alignment process.
Phakathi komsebenzi wokwenza ukuba imithetho ihambelane lesisekelo sombuso, loba nje ugatsha lwethu luyilo olwenza lokhu, ingatsha zaleyo mithetho yizo eziqala uhlelo lolu.
Isisekelo sombuso saqala ukusebenza ngonkwenkwezi ngomnyaka ka-2013, kodwa okumangalisa abaningi kuba sesigugulwe kabili, sinikeza umongameli amandla okukhetha umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu nabalandeli bakhe, kulokuthi lokhu kwenziwe lidayi lephalamende. Abanye bathi loba nje ilizwe lesisekelo esitsha, okuqakathekileyo ukuba uhulumende usebenzisa njani hatshi ukuba sile mthetho emitsha loba hatshi. Kule mthetho efika amakhulu amathathu 300 okumele ilolongwe ukuze ihambelane lalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.